lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi. Sihlangane njalo njengemihla yonke lapho esihlangana khona kuhlelo lolu olomsakazweni oluthi vuselela umoya. Sibonge ke lesikhathi esisiphiwayo ukubana sibe ndawonye, ngoba kuqakathekile ukuthi ungenzelwa okuhle lawe ubonge. Siyawubonga lo msakazo lestudio 7 labasakazi bawo abasinika ithuba lokubana sikhatshana lakhatshana sikude sendane ezithiyeneyo, kodwa kwalesi sikhathi siba ndawonye sivuselelana imoya yethu. Namhlanje sizabala njalo encwadini kaMateyu isahluko sesithupha. Sizabala indima sisukela kweshumi lanye siye kuma endimini eshumi nantathu. Kufundeka kanje: usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. 13. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usikhunde kokubi, ngoba umbuso ungowakho nomandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Zihloko zenkosi ezithandekileyo, lapha la ngamazwi aphuma emlonyeni kaJesu nxa ethi, lapha usiphe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. UJesu uthi abantu nxa behlezi kusukela emndenini kusiya ngaphandle kumele bathole ukudla okweneleyo, ngoba ukudla yikho okuqinisa impilo yomuntu. Uthi yasiceleni ukuthi sithole okokuqinisa imizimba yethu insuku ngensuku, uNkulunkulu asiphe ukudla kwemihla ngemihla. Ngakho uthi thina esikhona emagumeni lapho esihlala khona kumele sinakekele labo abakhona ukuze bathole isinkwa semihla ngemihla. Nxa ithi isinkwa, katsho isinkwa lesi esivela emabheka lesi, hhayi utsho ukudla, ingabe yikuphi. Thina esiselela imuli zethu, esenelisa ukuselela imuli zethu laphakathi kwesimo esinzima njengalesi ilizwe eledlula kuso, kasizameni ukuthi simbeke uNkulunkulu phambi kwethu ukuthi imuli zethu, imindeni yethu, omakhelwane bethu bangalambi. UNkulunkulu asinike indlela zokwenza amacebo aqondileyo ukuthi sithole ukudla kwemihla ngemihla. Siyacela ke sikhumbuzana njalo, imali esizitholayo ingabe yini esitholayo esiphilisayo, singalibali ukudingela abemndeni yethu okokudla imihla ngemihla. UNkulunkulu engusizi wethu. Siyake sibone abanye bayazuza okuncane okungasindisa imiphefumulo yemuli zabo, kodwa khona okuncane bakuchaphaze, bakugide, bakujayimve. Uyefica abantwana inqweqwe zomlomo zomele, imilomo imhlophe nke, kodwa lowo oyenelisa ukuthi angabadobhela okuncinyane ukuthi bathole ukudla kwemihla ngemihla, imali akade busiswe ngayo ukuthi ayenze ngendlela eziqondileyo abe seyichaphaza nje. Lowo lalowo olendlela yokunikeza imuli yakhe okokudla imihla ngemihla, kakhuleke uNkulunkulu ukuthi amsize. Ngobana kulicala kubi, kungaba yisono ukuyekela umndeni wakho ubulawa yindlala, wena usenelisa ukuthi batholeke okuncinyane. Asikhulekeni. Baba Thixo Ncile, siyabonga umusa wakho, sinikeke amandla okubana sizamele imuli zethu isinkwa semihla ngemihla. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.